Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge abesifisi phayindaba lolimi lwesishona uEvans Zininga olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 16 kwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isiqondiso sikaSomlomo edalele ePhalamende sokuthi udaba lwenkohlakalo eyavezwa ngumsakazo weAl Jazeera lungasacutshungulwa lidalele ePhalamende sidala inkulumo.
Laba abamabandla aphikisayo bathule zwi. Sisala sesilembuzo ke thina ukuthi kati labo baphakathi kwayo yini lindaba.
Abanye ngabathi ukwekethiswa kwezijeziso ezazifakelwe abasolwa kudaba lweAl Jazeera kutshengisa ukuthi kukhona ukutshaya amanzi kulolu daba.
Ngombono wami, ngibona amanyathelo athethwe nguhulumende kumbe i-Reserve Bank kumbe i-Financial Intelligence Unit kungamanyathelo angalunganga.
Kulamalunga ebandla le-CCC asekhethwe ukumela leli bandla abikwa ehlaselwe ngabantu abangaziwayo atshaywa kabuhlungu.
Siyakwazi ukuthi bafuna ukuvuka ebusuku babagongode, abanye babathusele, abanye babatshengise imbhobho lenhlamvu ukuthi basubele basuke baye withdraw.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwebhanga lesizwe iReserve Bank oleFinancial Intelligence Unit luthi solwethule izijeziso ezalethesa labo abakade bephenywa ukuthi bengaba bephatheke kudaba lwenkohlakalo olubikwa luvezwe ngumsakazo weAl Jazeera ngoba kungatholakalanga bufakazi obuveza ukuthi badala icala. Embikweni owethulwe izolo ntambama ugatsha lolu luthi lusebenze ndawonye lamapholisa ukucubungula amahlandla amane omfanekiso weAl Jazeera lulesihloko esithi Gold Mafia kanye lokusetshenziswa kwemali yalabo abaqanjwa kulumfanekiso kodwa abatholanga lutho oluxhuma limali lenkohlakalo. Ngalokho ugatsha lolu luthi solusethula izijeziso ezalethise abantu laba ekupheleni kwenyanga edluleyo njalo lokhu akwenqabeli abomthetho ukuthi baqhubeke bephenya lolu daba nxa befisa. Lolu gatsha luthi iziphathamandla lalabo abafuna ukuqhubeka bephenya abagoqela abakwamanye amazwe lapho kuthiwa imali le yafika kumbe yathathwa khona. Izolo uSomlomo edalele ePhalamende umnumzana Jacob Mudenda wenqabele amalunga aleli dale ukuthi akhulume ngalolu daba esithi ngumlando wamapholisa lababona ngezenkohlakalo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi yecubungula ezomnotho welizwe.
Ngombono wami, ngibona amanyathelo athethwe nguhulumende kumbe i-Reserve Bank kumbe i-Financial Intelligence Unit kungamanyathelo angalunganga ngoba uZulu ufisa ukubona indaba leyi idingisiswa icubungula ngendlela ejulileyo. Kudingakala ukubana kube le-independent commission ezakhangela lolu daba ngoba nxa sikukhangele ukhanyenzani nje hhayi azange bekhangelisise kuhle indaba leyi. Ifuna sibili kube le-commission e-independent kutshengiswe kuma-newspaper ama-terms of reference e-commission le sibekwazi ubana i-commission le nxa ibiza abantu babiza nini ibizobani kube la ama-public hearings ukuze sidingisise iqiniso. Sesibone South Africa i-commission le state capture ukuthi uzuke bekwazi ukuthi uhamba njani. So mona kuqathele kuqala ubana kube le-independent commission leloko kwenziwe independent commission kwaziwe nguZulu ngoba lapha sikhuluma ngomnotho welizwe asikhulumi ngomnotho womuntu oyedwa asikhulumi ngomnotho weparty izano PF sikhuluma ngomnotho welizwe esanikwa uNkulunkulu so kuyabe kuqakathekile in the national interest ubana sibe kwazi ukuthi lokhu kuliqiniso ngakusoqiniso kucubungulwa lugatsha mbe icommission emiyodwa independent akhona ugatsha luka hulumende ngoba kwenzakala ukubana engxenye ugatsha lwangakhona kube labanye ayingxenye ye corruption yangkhona so mbona hayi amanyathelo lavumelani lawo thina njengoZulu thina njengabantu beZimbabwe kumele sibe lazi iqiniso lakhona lokuthi uParliament akasavunyelwa ngubana acubungule indaba leyo kutshengisela ukubana uhulumende ufihla ezinye izinto nxa engafihli lutho ke ngokuqathekile ubana iParliamente ikhulume ngodaba lolu ngoba nxa sibala iconstitution yeZimbabwe ithi iParliamente kumele ikhangele vele ibe yilihlo elikhangela ukubana iexecutive bicabinet isebenza njani.
Kahle kahle ungathini ngawo umfanekiso weAl Jazeera? Siyabona abanye bathi hayi labula bufakazi obuqinileyo obukhomba ukuthi ngempela okuthiwa bephula umthetho la kanye bakwenza lokho.
Ngibona umfanekiso weAl Jazeera uyinto ositshengisa kumbe ositshela amanye amaqiniso ukubana umnotho welizwe vele uya ngapi ulahleka njani njalo abahuquluzi bomnotho ukubana ngobani ngoba kumgceke njalo kuyazikhanyela ukubana loba silomnotho omningi wegolide asilanzuzo njengelizwe asilazibhedlela asilazikolo emigwaqo la iqedakali ngoba kulabantu abahuquluza umnotho i-documentary ngombukiso we-Al Jazeera iyakuveza khona lokho kuyakukathela ukubana sikukhangele khona lokhu uhulumende akukhangele khona lokhu iparliament ikukhangele khona lokho iZimbabwe anti-corruption ikukhangele khona lokho ingakukhangeli njengehungahunga ye kungaze kube likhungahunga ikhungahunga langikhona lidingisiswe sivumane ubana iqiniso kumbe ngamanga kumbe likhungahunga.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe obexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Lokhe sikudaba lunye kulabanye ababuza ukuthi kanti kungani abantu bengangeni ezidaladeni batshengisele phezu kodaba olwavezwa umsakazi weAl Jazeera olutshengisa ukuba isizwe singaba selahlekelwa yizigidi lezigidi zemali. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Sipho Senkosi Majokomole Bhalule ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwakuqala kungabe kuqondile ukuthi ethi udaba lolu kumele lube sezandleni zamapholisa nxa kuyikuthi amapholisa avele asephezu kwalolu daba kube kungangeke kube kuqondile ukuthi lube selusiyakhulunywa kwenye inkundla ngaphandle kwenkundla yomthethwandaba njalo nxa kuyikuthi lusakhangelwa ngamapholisa lusaphendlwa ngamapholisa kuyaba kuqondile ukuthi umthetho ulandelwe luphendlwe ngamapholisa kumbe labo abakhangele ngalezi ezokuhuquluza umnotho ngendlela zokutshontsha abe-corruption. Okwesibili njalo singakhangela ngokuthi thina siyazi ukuthi ezombangazwe ziyangenela ezintweni eziningi eZimbabwe njalo ziyangenela lakundaba zokuhuquluza umnotho welizwe. Ngokunjalo ke kwenzeka ukuthi umnumzana umdenda umhlonitsha umdenda engabe evikela labo abavele beyetheswa lamacala ngoba phela kulabantu abayisiphathamandla sikahulumende abaqanjiweyo ukuthi labo baphakathi kwale indaba yokujontshwa kwegolide labanye abayibo abazinkahlankahla zababusi belizwe kanye ke onkosikazi kapresidenti unkosikazi kaMnangagwa. Indaba leyi ke ibingabi msinda ke umnumzana umdenda ukuthi ibisisiyakhulunywa ephalamende ngoba phela lokhu kungaletha ihlazo elikhulu kulabo abakhokhela ilizwe ngoba phela yindaba okungamelanga isihlinzelo ebandla kodwa indaba okumele benyathezele ngoba ababusayo balamandla kusiza ukuthi benyathezele izinto ababona ukuthi ziyabaphazamisa. Njalo khona ukufuthi singakukhangela ngokuthi thina isinqumo leso sethulwe ngonumzana uMdenda sivele siyi-corruption sona ngokwaso. Kume njalo singaba ukuthi singenelana le-corruption yelizwe ngoba engabe ezama ukuthi evikele labo aba yetheswa umlando ukuthi bajontsha igolide ngoba umnotho lo wegolide umnotho welizwe lonke, umnotho wesizwe, umnotho wabantu bonke abayizizalwane zeZimbabwe. Ngakho nxa kulabanye ababuya bezojontsha ngoba bona belamandla bewathatha kwezombuso welizwe, lokho akuqondanga njalo akumelanga kwenzakale. Into embi kakhulu, into engamelanga iyenzakale, into ebisela ilizwe emuva, into ebisela wonke umuntu emuva.
Ngokubona kwakho uZulu kunye labezombusazwe kuyini abangakwenza ngodaba lolu luthathelwe amanyathelo?
Ngizaqala mina ngithi lapha labo amabandla aphikisayo eZimbabwe indaba yokutshontshwa kwegolide kabakhulumi ngayo ngendlela thina abantu esifisa ukuthi bakhulume ngayo. Bakhanya nje baphela amandla, bathenekile, abakhulumi ngayo indaba leyi beyiphakamise kakhulu njalo betshengise umdlandla ukuthi indaba okumele betshiseke ngayo. Sibe sesizibuza ke thina njengoZulu ukuthi kathi indaba laba bantu bengafuna ukuthi betshiseke ngendaba engaka, indaba eqondane lomnotho welizwe. Ilizwe lethu njengoba ilomnotho ovela phansi emhlabathini, umnotho ongaphakamisa isizwe njalo ongaphucukisa abantu kumpila kahle, abantu ezintweni zonke abazenzayo nje bengabantu beZimbabwe, besizalwane zeZimbabwe. Kodwa ke laba abamabandla aphikisayo bathule zwi, sisala sesile mbuzo ke thina ukuthi kati labo baphakathi kwayo yini lindaba.
Hello ke ngumnumzana Sipho Senkosi Majokomole Palule ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esebilitani.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele
inkulu. Kulamalunga ebandla le-CCC asekhethiwe ukumela leli bandla abikwa ehlaselwe ngabantu abangaziwayo achaywa kabuhlungu. Amalunga la abikwa engawemguza laselubhane. Istudio 7 ithunyelwe imfanekiso yomunye obikwa ehlaselwe. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Kodwa umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele Studio 7 ukuthi esinye sezizathu sokuthi leli bandla lingavezi amagama alabo asebekhethiwe bacutshungulwa ukuthi bamele leli bandla kukhetho oluzayo yikuthi abanye bayachaywa besethuselwa ukuthi bengameli leli bandla.
Siyabonga njalo kusipha ithemba ukuthi abantu abaningi beZimbabwe sebekhanya ngani sebehlupheka njalo bayakhathazeka ukuthi kungani singakabazisi amakandidate ethu. Iqiniso yikuthi i-CCC ibuye le-system entsha, yikho abantu abaningi izinto ezintsha ziyabakhathaza njalo abazijayelanga. Bajayela imvelo esithi tradition. Sithanda ukuxolisa ukuthi isisi sitshele uZulu njalo isebenza loZulu. UZulu ohambelana lesisi uyasixhasa njalo uyazi ukuthi kwenziwani. Okwakhathesi phela anisesaqeda ukuthiwa yi-nomination, lokho ukuthi abantu bahamba bayabhalisa ukuthi thina sifuna ubani ebe yilokhu. Sokwedlula sathi wonke umuntu oweZimbabwe uvunyelwe ngoba isisi ayisiyo yomuntu ngeyabazalwana beZimbabwe, ama-citizens. Sithe sesiqeda i-nomination zamabizo amaningi almost over 35,000 abantu abafuna ukuncedisa lokuchasa i-CC bengama MP, bengama senators, bengama proportional representatives. Kwaba njalo nje sabonga. Satshela uZulu ukuthi sizaba lesikhathi lapho esiyabe sihluza khona ukuthi umuntu lo kaso sigebengwa, kasilo sela, kaso umuntu ongathembekanga, ngumuntu yini ophonguba i-political pro prostitute umuntu ophonga usuka lamhla lapha sengene lapha waphuma lapho esibona ngani thina sifuna ukufaka abantu abalomkanjo njalo abaziwayo esigabeni zabo ikho ke sesikhathini esokuthi abantu bonke sesiku stage sesithathu okuthiwa iconsensus lapho abantu abazavumelana khona bangahluleka ukuvumelana ama stakeholders abanikazi bomhlangano sebezabuya bathi hayi thina sibona ngani umuntu ongaba ngukansela lapha ngulo iparty uba uma sekwenziwe njalo siza qoqa amabizo iwatsheli uZulu ayisozi phonga ukuthi namhlanje singavumelana eku ward 10 sesiphonga ubuya sitshela abantu sihlelekile njalo siyakwazi sikwenzayo
manje kungani lingethuli amabizo alabo asebekhethiwe bahlolisiswa bacutshungulo
siyakwazi ukuthi bafuna ukuvuka ebusuku babagongode abanye babathusele abanye babatshengise imbhobho lenhlamvu ukuthi basubele basuke baye withdraw siyakwazi kwenzeka ngo-1985 ubaba uTekelele Zuma yakhe wasala sebambe insiba zejuba abantu sebethuselwe bawithdraw bonke kambe singalandela izinto zezanu thina sihlutshwa into izanu izanu leminyaka emingaki ibusa kuyasimangalisa ukuthi abantu sebesiqathanisa lezanu bona bekhala ngezanu sithi mayuyu ibandla labantu lizabuya lizebika asifuni ukupheka imbosha njalo asifuni ukubamba inhlwa ngekhanda sathembisa abantu sathi abantu bazasikhethela abantu babo kambe kungani lingasitshayela amahlo ihlombe ukuthi sithe Zulu kandaba zikhetheleni uthatha isikhathi phela ukucubungula asifuni ukupheka imbosha sibambe inhlwa ngekhanda kusasa sesisithi siphambanisile
Hello ke ngumnomzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesiCC
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote
Uba manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi abavela kumazwe aphetheya balelungelo lokuzohlola ukhetho oluza kwenziwa kunyanga ezilutshwana ezilandelayo kutsho uMongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi ibhanga leAfrican Development Bank selithembise ukuthi liza kupha eleZimbabwe imali engamabhiliyoni amathathu ukubhadala abalimi abamhlophe abahluthunelwa amapulazi. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ubonani mazimbabwe amahle lokhu ngikhona apha endaweni ngabona ubona nxayela ma-plazi ayi-21 abanawo akhe ke urobert junior labanye laba abangabafana bona bathwele amapulazi amangaki unina yena ula mapulazi amangaki uMnangagwa yena ule mapulazi amangaki abantu abake bathwele amapulazi amangaki senze ngama-21 bodi sinzibona obaba bakhona bathwele ama-50 and 100 amapulazi so yeyi indaba le inzima azama ukuthi ingidingiso sokuhle wothi bona abantwana bamapresident bona bala maplaza amangaka babone njani bona bangamabhoni free ukuswa ngamasela kubuhlungu
nomsakazweni yazi kulo baba lo othi ngumshebelelelo ubaba lo besiza kahle kakhulu mina kodwa hayi ngani sephuma endleleni manje base sithi uzozekhipha izami ngebhayibhili akhe leyotshona elishumayela la hayi ngekuyikhipha kwabizana ngebhayibhili yeke zalo vele ifuna umuntu lawo lodlame njengayo wawungela dlame njengayo hayi ngekuchiphi zalo zihlala kubuliwa phansi kwayo beshiyana amapulazi betshontsha umnoto wona lokuthumayela ibhayibhili lakho etshethu ulambile kuphela hhayi ngekuyikhiphi zalo baba yeke wena nje hambe ekuthumayela ibhayibhili lakho etshethu yekela abantu bekhiphi zalo ya wasekubona ukuthi ugcwele ngechechi wena ma uchechi yakho ayisho zisebenzi lapha kuphothini hambe echechi waphuka thumayela wazozithumayeza kena futhi ujosepha wakhe wathi wathi hamba ngasala lezinto zechechi babalapha but nasikupolitiki lapha Keep this out, yeah.
Kodwa uprotector omnyangakwa umuntu ohamba butofotofo olala kuntofontofo wena ulala ungadlali okwakho phela ukucabanga ukuyajele ngabantu ithathela abantu izimali esitaradeni wayengafisa ukuthi ilizwe lilume nawe ukuyekeli ukuthomtshiswa lilanga esitaradeni lingimali zabantu njengalokhu kwezwa ngamaphoyisa lamasosha kwekuthi lawe ngelilanga mpela ukusebenza ukufaka ifeni endlini yabo utshaywa ngumoya uzwe ifeni ngoba banenzaba yalo bahlezi betshiswa lilanga suku zonke ezitaradeni bathola elangeni bavukele elangeni betshiswa lilanga bethathela abantu izimali wami ngakufisini lawo ngelilanga ukuthi ilizwe libe right ukusebenze kahle ngoba ungabheki sosha lezimbabwe iphoyisa lezimbabwe limnyama khaca ngokutshiswa lilanga
Mayuyu Zulukandaba siyaxolisa lawo ngamazwi enu elisithumele sadlala izolo kodwa sesiwaphinda njalo lamhla hayi kube liphutha siyabonga Kwezemelika inani labadabuka kuzwekazi leCentral America abafuna ukucapha umngcele ngokungekho emthethweni bangene kwele Melika alikhwelanga njengalokho kade kucatshangelwa kulandela kungasasebenzi kwesiqondiso esabekwa ngumnumzana Donald Trump owayengumongameli esokuvimba imingcele esithiwa Article 42 ngomvulo. Inani labafuna ukungena elizweni bedinga buphepheli libikwa selisehlile kulalapho kusalomthetho lo. Ucubungula loludaba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Busani Ntini.
Ngombono wami indaba leyi ayisoze iqedwe ngokufaka umduli ngoba ungaze ufake umduli bayagebha phansi so okwenzakalayo kufana nalokho kweZimbabwe leSouth Africa ukuthi ungaze ufake umduli kulimpompo abantu bazangena ungaze ufake amasosha kulimpompo abantu bazangena I think okufunakalayo okumele kwenziwe igovernment yeUnited States isebenza lelizweni leMexico lamaye amazwe aseSouth America ikuthi bebe lama program avumela abantu abavela eMexico ukuthi bebuye bezosebenza bephiwa amavisa bephiwa amapermit bethi bengaqeda bebuyele ngoba abaningi bafuna vele ukuthi bebuye lapha during i-farming season lokhu i-spring sizafika kunje bafuna ukubuya lapha bezosebenza abaningi baqeda ukusebenza bafuna ukuthi bezibuyelele emakhaya abo bephenduke futhi kwenye isizini ebuyayo so ngombono wami ngibona ngani kungaba le program evumelayo ukuthi abafuna ukubuya bephiwe ama temporary permit ukuthi besebenze njalo kungaba le mthetho emiye ngafakwa ikakhulu nxa sikhulumela abantu abangaveli eMexico kumbe South America siyazi ukuthi abantu bayabuya from India eAfrica lemazwe amaningi bethole indlela yofika eMexico ukuthi bengene kwele America abanjalo kumele umthetho under UN Convention bengavunyela ukuthi befuna ukuzoclaima ipolitical asylum kwele America kodwa kuthiwe becleme ipolitical asylum lapha abafikele khona uqala so nxa umuntu esuke eAfrica wangena eMexico kumele ucleme iasylum eMexico ayikhona ukuthi uye kwenye third country in this case udlule eMexico ungazivikanga uhlupho lwakho then usucross usiya America usiyabi kuhlupho lwakho yikho kunganceda kodwa laba abavela bevela eSouth America ngabantu abaningi abafuna ukuzobona ama-families bebuyele abaningi bafuna ukuzosebenza isizini eyodwa bebuyele so bona ngani indaba yama-permit ingasiza
lo ke ngumnumzana Busani Ntini ohlaziya izombusazwe singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo isiqondiso sikasomlomo wedalela ephalamende sokuthi udaba lwenkohlakalo eyavezwa ngumsakazo weAl Jazeera lungasacutshungulwa lidalela ephalamende sidala inkulumo abanye ngabathi ukwekethiswa kwezijeziso ezafakelwa abasolwa kudaba lweAl Jazeera kutshengisa ukuthi kukhona ukuchaya amanzi kulolu daba silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama lami ngu-Chris Gande